Siyabonga Jonga lo Chris lichona njani yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 29 ngonkwenkwezi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ubuye lamayi awezani PF akade egqoke iregalia yezani PF. Bacala ukujika amatshe, bebethele amatshe, amareyeni, induku lentswazi. Bacala ukuthaya abantu abakade bekhona khonapho emhlanganweni.
Abantu abahlanu abagoqela umntwana balimele kakubi namhlanje emva kodlakela oluqhamuke phakathi kwabasekeli bezanu PF labebandla eliphikisayo eletransform Zimbabwe eHarare.
Ngasena le program yezindaba siyabe sibheka ukuthi iZimbabwe le United Nations babambane ukuthi babe le development program and imali ezisebenziswa uku distribute through ama different development strategies akhona manje.
Wengeza unkosikazi Banda ethi
inhlangothi zomanyano we-United Nations eZimbabwe zizatholisa ilizwe uncedo olubiza amadola edlula ibhiliyoni lengxenye $1.6 billion emisebenzi yentuthuko phansi kohlelo lwe 2016 to 2020 Zimbabwe United Development Assistance Framework. Kuhlandla le Woza Friday lamhlanje uBenedict Nhlapho olilethela idlalade lenkondlo elitsha njalo lingela kuqala elivela kumbongi uBongani Ncube. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu abahlanu abagoqela umntwana omncinyane babikwa belimele kakubi namhlanje emva kokuqhamuka kodlakela phakathi kwamalunga ebandla lezanu PF lawe bandla eliphikisayo eletransform Zimbabwe alwisane lamhla eHarare eHighfield. Udlakela lolo lubangele ukuchitheka komhlangano webandla letransform Zimbabwe lapho obekumele umkhokheli walo umnumzana Jacob Ngarivume akhulumisane labasekeli bakhe. Isiphathamandla se-Transform Zimbabwe umnumzana Tongaita Karuza utshele iStudio 7 ukuthi abalwisane lebandla lakhe bebegoqela amakawuso bebegqoke amakawuso ebandla lezanu PF bethwele izikhali njalo bekhokhelwa ngomnumzana Psychology Mazivisa oyisiphathamandla saleli bandla esizancintisa kukhetho oluzayo olokudinga ozamela iHighfield West edalele ephalamende. Wengezelele wathi udaba lolu solukhwezwe emapholiseni wona athi asadingisisa okuningi ngalo. Kodwa ekhuluma le Studio 7 namhla uMazivisa uphikisile umlando awetheswayo wathi abakhona nayo kufanele bayemangala emapholiseni. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umqoqi wenhlanganiso zeTransform Zimbabwe esigabeni seMathebelele North njalo engumgcini sihlalo walesi sigaba unkosikazi Praise Sibanda.
Around 12 emini ngelanga lanamhlanje eHighfield eWestern Triangle bus terminal besilomhlangano njenge-Transform Zimbabwe. Silama-speakers angu-president wethu uJacob Satia Chengezeni Ngarivume lo-aspiring candidate wethu uKhudakwa Shehe Makhulu. U-psychology Mazivisa ubuye lama-youth awezanu PF akade egqoke iregalia yezanu PF. Bacala ukujika amatshe, bebethele amatshe, amareyeni, induku lentswazi. Bacala ukuchaya abantu abakade bekhona khonapho emhlanganweni. Isikhathi sika 12 o'clock bese kulama-members o-Transform Zimbabwe labanye nje abafika 350. Kulimele abantu abahlanu. Umntwana ole 3 months uBlessing nomama wakhe. U-organizing secretary u-Abishai Jazz. Lomunye wethu uMr. Dondo owe-transport and logistics. balimele okuzisa usizi ngakho ke balalisiwe esibhedlela.
Bekwenzakeleni kuze kuqalise lolu dlakela baphonga usukela nje amalunga ibandla lakho?
Ya, baphonga usukela ngoba baphonga ukufika abazange benike abantu ithuba lokuthi bakhulume, bathola abantu bebuthene basika bathatha i-microphone baqalisa ukukhuluma besithi phambili ngebandla labo. Angithi besenzela ukuphazamisa umhlangano lo. Ngakho baqalisa ukuhlabela ingoma zabo njengebandla. Esikwenze ngeyinye iparty akusiphathanga kahle ngoba kuphazamise abantu abaningi bezwa besiba nokwesaba.
Kodwa ilunga lebandla lakho likhankasa kuhle.
Likhankasa kuhle okuthi sizimisele ukuthi mhlaka 10 June sazi ukuba kuzozalwa nkomoni. But hayi, siqhuba kahle.
Selenzeni ngalolu daba lilukhwezile emapholiseni yini? Njalo abalimeleyo balaliswe ngapi?
Basezibhedlela ezithiyeneyo. Ikuthi okwakathesi angikabi kwazi ukuthi sebetshintshiwe yini kumbe njani. Ngoba ababili laba bese behambise ePhari Benyathi. Siluhambisile udaba lolo emapholiseni. Angithi umemba incharge uthe okwakathesi akula-docket engabhala eze ethole i-information from law and order.
Unkosikazi Praise Spanda ngomqoqo wenhlelo zebandla leTransform Zimbabwe eMathebeleland North, njalo engumgcini sihlalo waleli bandla kulesi sigaba. Inhlangothi zomanyano we-United Nations eZimbabwe zizatholisa ilizwe imali engamadola edlula ibhiliyoni lengxenye i-$1.6 billion ezasetshenziswa emisebenzini yentuthuko phansi kohlelo lweminyaka emine olwe-2016-2020 Zimbabwe United Development Assistance Framework. Kubika intatheli yethu uMavis Gama.
Ngasikhathi sinye uhulumende uthi liyemukeleka lelo nyathelo eselilandelwa yilezinhlanganiso ukuba kube yimali eza kusetshenziswa kuntuthuko, hatshi usizo nje, njalo isingezanikezwa kuhulumende ngokwakhe, hatshi njengalokho obekusenzakala ngesikhathi sikahulumende womanyano ethi kuyinto eza kuphathisa ekuqhubeni imisebenzi yentuthuko ngaphansi kohlelo lukahulumende lweZimbabwe Agenda for Sustainable Socio-Economic Transformation, ZIMASET. Emkhosini wokulobelana isivumelwano owenzelwe eweteleni yeMicklands, ummeli walumanyano eZimbabwe umnumzana Bishop Parajuli uthi lubuthaniswe kanzima lolu sizo ngoba ziziningi inkinga kwamanye amazwe omhlaba, kungakho uhulumende waleli lizwe alusebenze ngokwaneleyo ekuthuthukiseni impilo kazulu weZimbabwe. Unkosikazi Stabile Banda osebenza njengomncedisi kaDr. Sibanda laye uthi balwemukela ngenjabulo uncedo oluvele kwabe-UN.
Nxa sisayina le program yeZundaf siyabe sibheka ukuthi iZimbabwe le-United Nations babambane ukuthi babe le-development program and imali ezosebenziswa ukudistributa through ama-different development strategies akhona manje.
Wengeza unkosikazi Banda ethi le yimali ezaphathisa ekuqhubeni uhlelo lokuthuthukisa umnotho welizwe lweZimasset.
Kuyajabulisa kakhulu ngoba iZimasset yona i-basis eye-program yonke.
Zingamashumi amabili lanhlanu inhlangothi eziphansi kwe-United Nations ezilobele lesi sivumelwano. Lolu sizo lukhangelelwe ukuqondiswa ekuthuthukiseni inhlangothi eziyisithupha eziyizo ezibikwa ziqakathekile. Lezi ngezigoqela ezokutholisa ukudla, ukulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane, okuphathelene legciwane lomkhuhlane ongculaza, ukuqedwa kobuyanga kanye lokulungiswa kwempahla. Uhulumende uthi ulethemba lokuba linguquko yalapho oqondiswa khona uncedo kuyisibonelo sokuba sekubuyelwa kundlela ebivele isetshenziswa ekuqaleni ubudlelwano bungakaphazamiseki. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inkampani kamandla kagetsi ezesa ithi sizakwengezelela isikhathi sokucitshwa kwamagetsi ngenxa yokusilela kwawo okusho ukuthi uzulu sizakuba emnyameni okwamahola alitshumi lasithupha nsuku zonke. Linkampani ithi lanxa ilokhu ithenga lawa mandla elizweni leMozambique kaweneli ikakhulu ngesikhathi somqando. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo, iBulawayo Progressive Residents Association. Umnumzana Angliston Spanda utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi izesa siyehlulekile.
Yikho sikuvunayo ngokuvotela kwethu, kube siqhubeka sivotela ibandla lezamtiye selibusayo. Yikho asabantu asebehlulekile, bangaze bathi ngama-sanctions, bangaze batsho khonoko ukuthi izesa isisehluleka ukuthi angakumitha idimandi kagetsi ofunakalayo, kanti njalo leli uyajenaretha ngale wanti yavela asebhugile lana basekaripa into zafakwa ngamakhiwo ngama-1960. So nakhathi esiloko si-expecte ukuthi siloko sivuna khonapho kambekuyalokungane manje ziisimbi lakho kuyaphela. So-ke yikho sikuvunayo-ke ngokuvotela izamtf nxayokesiyeke abantu abangalaplani ukuthi base ngaphilize kesiya phambili. So-ke mina ngithatha from a political angle ngibona kuyikho lokhu vele ngoba akulapho esingayenza. Amanye amazwe abantu abaplanayo ngabe kade sikhuluma so ngabe sebefaka ama-solar service seZimbabwe kulelanga eliningi kakhulu okumele ukuthi ngabe abantu babeplana vele ukuthi minenze lokhu wona le-35 years yemisi ngabe wayeplana bafaka lama-solar service bafaka ama-alternative sources of energy ngabe kasilahluphele ngaloyo esilana.
Sikhuluma nje uminjani umumo bacitsha okunjani lezi nsuku?
Kuvele khona-ke sekuvele sekubuhlungu ngoba ungawukhangela bengikhalkhulethe ukuthi indlela kade vele besitha ngabe ngikamemezeli khona kwasebe kumemezeli bevele besikhathela amagesi 8 to 9 hours almost every day besintanisenje ukuthi orithi namuhla balicishele ekuseni ngo-5 bazalilayithela ntambama sasebalicishele ntambama balilayithele ebusuku ngo-11 sekuvele kubuhlungu. And lokhu kodwa-ke ngabe sile mali thina abantu ngabe besiza kunqoba lokhu ngokuthi omunye nomunye azidingela igasi yakhe. Igasi ithiphile kakhulu, i-dollars i-kilogram. Siyisebenzisele igasi sishiyane la into yezisa le ngoba vele yinto yabantu abangela plani and ayila solution. Angiboni besiba le plani anytime soon kalithi bathi ezimaseti izimaseti yakhona leyo abula bantu abayenzayo bayalwa babangizikhundla besikuthela khona ngale babatshontsha khona ngale bayatshontsha kule corruption bayatshontsha. So akuangiboni kule solution and okuyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi 16 hours singelamagesi industry
kuzakuba yini. Umnumzana Angliston Spanda ngonobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo, iBulawayo Progressive Residents Association. Obekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekhona le koBulawayo. KuStudio 7 Live Talk lamhlanje sikhangela udaba lwenhlanganiso eqondisa ezenguqu emhlabeni jikelele iFIFA, yona esisiwe emthethwandaba ngodaba lokungethembeki kanye lokufumbathisana. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni elingene kuhlelo. Ikomiti kahulumende weMelika ebona ngobudlelwano baleli lizwe lamanye amazwe izahlangana ngeviki ezayo ihlaziya okwenzakala eZimbabwe ngesikhathi uhulumende kamongameli Barack Obama esithi ukhathazekile kakhulu ngokwehluleka kweZimbabwe ukulungisisa indaba zombusazwe kanye lokuhlonipha amalungelo oluntu. Umsekeli kamabhalane obona ngobudlelwano beMelika lamazwe e-Afrika, uDr. Shannon Smith, obekuqula elethekelele eZimbabwe kumaviki amabili edluleyo, uthi akula nguquko esithe yabakhona kundaba zokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe kanye lokulungisisa ezombusazwe.
We met extensively with people in and out of government to talk about the human rights situation.
sahlangana labantu bakahulumende labangekho kuhulumende sakhulumisana ngodaba lwamalungelo oluntu sakhuluma ikakhulu ngodaba lukamnumzana iTai Tsamara ukunyamalala kwakhe kuyasihlupha kakhulu
lanxa iMelika iqina ngokuthi izijeziso eyazethesa eZimbabwe zizaqhubeka zikhona osomabhizimusi balelilizwe baza kwethekelela eZimbabwe ngeviki ezayo ukuyadinga amathuba okuvula amabhizimusi sibuze ingcwethi kwezombusazwe uDr. Nkululeko Sibanda ukuthi kungani osomabhizimusi beMelika besiya eZimbabwe yena uhulumende wabo esithi kakazimiseli ukudlelana lele Zimbabwe
khonokho abakuthileyo kwenza ukuthi amabhizimusi abo athi nxa esethola izivumelwano lohulumende weZimbabwe athole amabhizinisi angcono
umsekeli webandla leZANU-PF umnumzana Morris Ngwenya uthi vele kunzima ukuthi iMelika idlelane kuhle lohulumende kamongameli Mgabe ngoba engayisiso sikhothamathe
ama-Americans bavele kanjalo kulalutho abazange abangaluvuma ukubana luhambe ngendlela enhle nxa kubuswa ngukhulumende kumbe libandla elentando kaZulu elentando kaZulu ngoba bona abakufunayo nokuthi kubuswe yilabo ababe bebatshele okokwenza
ngolwesithathu ikomiti yeCongress ebona ngobudlelwano balelilizwe lamazwe e-Africa izahlaziya umumo weZimbabwe kanye lekusasa lobudlelwano lwano phakathi kwamazwe omabili Lay Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha a Voice of America ese Washington lelakho okusithola ebulenjini ku www.studio7news.com kumbe ku www.voandebele.com sikhona njalo ku Facebook ku voandebele slash ku facebook.com/voandebele lingasithumela incwadi ze WhatsApp kumbe I text ku 0012024650318 kweze midlalo lamhlanje kusigaba se Premier Soccer League singene kuviki lechumi lambili emini ngomdlalo obuphakathi kweqembu le Harare City lele Chapungu enkundleni ye Rufaro Stadium e Harare. I Harare City inqobe nge 2-0 kubika u Joseph Njanji.
Lempumela ichi iqembu leHarare City selilemiklomelo elichumi lesikhombisa likwindawo yesikhombisa ngaphansi kweqembu layelendaza engalaneni yemiklomelo. Kusenjalo iningi labalandeli bomdlalo wenguqu emhlabeni jikelele lakweleZimbabwe bathi umongameli wenhlanganiso yeFIFA uSepp Blatter bekumele achiye umsebenzi ngemva kokubotshwa kwenkokheli zalenhlanganiso ezisebenza ngaphansi kwakhe. Umdlali kanobhushizwayo uKhanyile Ngwenya uthi isimo senhlanganiso yeFIFA singeke sibe sihle nxa uBlatter engaqhubekela phambili ekhokhela lenhlanganiso.
Ngokubona wami ngabuya chi umsebenzi ngoba isimo senhlanganiso yeFIFA sesingcolile ngoba yena njengomongameli wangkhona nguye oresponsible.
Amazwe angamalunga enhlanganiso yeFIFA namhlanje aphatheka kukhethwe lokudinga umongameli omutsha weFIFA njalo abancintisayo nguye uBlatter kanye loPrince Ali bin Al Hussein. Umongameli wenhlanganiso yeUEFA uMichel Platini ngomunye wabakhuthaze uBlatter ukuba achiye umsebenzi kodwa yena wale wemba phansi wathi ufuna ukutshiya ehlanzela inhlanganiso. Imidlalo kusigaba se-PSL iqhubekela phambili kusasa ngomgqibelo lapho iqembu layelendaza elizavakatshela khona ele-FC Platinum enkundleni yeMandava ukuthi iqembu le-Flame lili lizemukela ele-Dongo Sawmills enkundleni yeLafarge. Ngensonto iqembu le-Hawmine lizanqikelana lele-ZPC Caribe ngaseluveve. Iqembu le-Wawa lizadibana lele-Wange ngase-Ascot kuthi iqembu le-Cholocho lizadlala lele-Capes United ngase-Papa Fields. Ikanti ele-Dynamos lizemukela iqembu le-Triangle ngase-National Sports Stadium.
Kunjalo nje umkhokheli weFIFA umnumzana Sepp Blatter nguye onqobileyo kukhetho olwenziwe lamhlanje. Kutsho ukuthi lokho kutsho ukuthi uBlatter uzaqhubeka kweminyaka emihlanu ekhokhela linhlanganiso.
ukuthi woza woza Friday my darling woza Friday umsebenzi ubokile
kuwoza Friday lamhlanje uBenedict Nhlapho ulilethela idlalade lenkondlo elitsha njalo lingela kuqala elivela kumbongi yeZimbabwe uBongani Ncube. Leli dlalade alibethe igama elithi War of Peace selithathekise abanengi kwele South Africa.
Lachitho nqasana kwenzenjani igazi eMorogoro waphenjwa ngoba nomlilo wasentumbane yabhalwa kutheni grand plan. Kukhona okunuka santungwana ngendaba yama-distance. Ikuliphi ikhabothi idumbutshena reporting yadalwa ngubani i-moment of madness? Bangaka ababulawa yigugurawundi baboshwa yini abababulalayo? Sebabuya na abanyamalalayo? Asabuthwa yini amathambo emigodini? Yasihlanganisa yini isizwe unita code? Iphenduleni bakwethu angazi lutho ngibhace ezizweni.
Ubongani Ncube odabuka kwezimnyama ePlumtree waziwa ngabaningi ngenkondlo yakhe ethi sibhace ezizweni lapho awuhlaba khona olawule ngempilo enzima ebhekane lezizalwane zeZimbabwe ezibhace emazweni atshiyeneyo ngenxa yendubo ezisekhaya. Khathesi-ke usethule idlalade lakhe elenkondlo ezilitshumi lantathu elesihloko esithi War of Peace kusitsho impi yokuthula.
Eyobuqili yaliwa yanqotshwa, eyomncindezelo yaliwa yanqotshwa, kodwa siseyizigqili zenzondo nomona, sisancindezelwe kumrhawulo badlululo. Izitha zethu ezisabekayo yithina ngokwethu, ubani uyosikhula ekubeni nathi na? Who will lead the war of us against ourselves?
Lezi nkondlo ziphezu kwendaba ezijeneyo ezenzakala empilweni kaZulu kugoqela ezothando, ezempi, ezokuthula lezombusazwe. Ubongani uthi War of Peace lidlalade lihlose ukukhuthaza ukuthi kuphilwe ngokuthula kungabi khona ohlukumeza abanye.
Ngibathembisa ukukhuthaza kakhulu ikakhulu mhlawumbe abantu engathi ba-involved kakhulu kwezombangazwe. Ake ngiqale mhlawumbe ngengoma ethandwa kakhulu mhlawumbe ethi Izwe Lihle. Izwe Lihle kakhulu ichaza ngephupho lami enginalo. Ngokuthi sifunile izwe linjani, ngokuthi mhlawumbe ngelinye ilanga siyohlala ezweni elilokuthula elinokujabula lapho kungekho umuntu osaba omunye, lapho kungekho nomuntu ozoncindezela omunye. So ngithi sinephupho, asilwele ukuthi mhlawumbe sibe ngamaqhawe, kodwa silwele ukuthi ngelinye ilanga sihlale kahle ezweni lethu.
Ziningi inkondlo ezithathekisayo kuleli dlalade njengoba zize zafakwa lamachacu ukuze zinambithe. Ezithathekisayo zigoqela ethi lithuleleni, bathethelele, Zwe Lihle, Thando lingakhohlwa lezinye.
Ekuvuneni lingabakhohlwa abahlakulayo, ukulima kupheli. Ekuphakuleni ningabakhohlwa abageza izitsha, ukupheka kupheli. Lingalahla amaveli bangule ngawo, funa lihlathekwe ngokuzayo. Lingadli amasilincisa abelusayo, funa baziyeke zilale egangeni. Lingabakhohlwa abanqekuza amakhanda likhuluma, funa banikine ngokuzayo. Lingabakhohlwa abantu, funa balikhohlwe lani. Lingakhohlwa ukuthi abantu abakhohlwa. Lingakhohlwa lokuthi ngithe lingakhohlwa. Lingakhohlwa.
Ubongani uthi ayikho into engamthokozisa wedlula ukuthi ngelinye ilanga iZimbabwe layo kube lilizwe elingabalekelwa izalo nezalo, kodwa wonke umuntu azigqaje ngalo.
Isifiso sami noma ngabe ngiyaphila noma ngabe ngifile, ngifuna ukubona abantu bejabulile njalo nje. Ngifuna ukubona abantu behlala ezweni elikhululekileyo lapho kungekho umuntu oncindezela omunye, lapho kungekho umuntu oyesaba omunye, lapho kungekho umuntu obulala omunye, lapho kungekho umuntu oyethuselwayo. Abantu baveze imibono yabo ngendlela ehlulekile, bangathuselwa muntu, ngoba sisonke singabantu, impilo yethu iyalingana.
Alandelana eselekana amathalenta ale insizwa. Ngo-2008 isebenza labanye yethula idlalade elithi Inkulu Lendaba, yabambisana labanye bethula ugwalo oluthi Mhlaba Awulaqiniso, baphinda njalo olunye oluthi Izigigaba Zakondonga Ziyaduma. Usebenze njalo lamaqembu amaningi ezokulingisa, kanti-ke uthi nxa ufuna idlalade lakhe leli kumbe ingwalo zakhe, thintana laye kuFacebook phansi kwegama lakhe uBongani Ncube uzizwele ubunandi bolimi.
Ngithule
inami. Johannesburg, South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
ngithule ngoba vele kuyathulwa ngithule ngoba abanye bethule ngithule ngoba bethi kangazi lutho ngithule ngoba bethi nginamanga ngithule ngoba bethi ngizoshaywa ngithule ngoba bethi ngizoboshwa ngithule ngoba bethi ngizobulawa ngithule yini na Gababula wanga yini bethule gabashaywanga yini bengashongo lutho gababoshwanga yini bengazilutho ulicala na ukulela bangenacala yona yini ngokukhulumela bangonanga ngiyaphazamisana ngokulela bangaphazamisanga ngithule ngoba betha ngithule ngithule ngoba abanye bethule ngithule ngoba vele kuyathulwa ngithule yini na
Ngixoleleni ngibhaxe ezizweni ijahala kithi ubongani Ncube ube kuhlelo Woza Friday. Sokuyisikhathi sokubala incwadi elisithumela zona linaba laleli nge-email, WhatsApp la nge-Facebook. Siqale ngencwadi evela kumlaleli wethu othi salibonani sihlobo. Ngiyamsekela uManyoni ngendaba yokwengezelelwa kwezifundo zolimi lwesiChina lezinye. Zilungile zona lezi indimi eziselizweni lethu. Siyayithatha ngapi imali yokuthenga ingwalo zakwamanye amazwe sisehluleka ngezakithi. Siyalibonga basakazi qhubani umsebenzi wenu obhalayo ngomanyathi isakhamuzi semambale. Ngicela ukubingelela abazali bami kofalika umntanami umsaphozi osegoli ngithi phambili ngebhendi yakho zibulo umkami uthemba osegoli labantwa bami ushepadi lomfana futhi ivansi labezempilakahle bonke abasemambale clinic. Omunye njalo umlaleli uthi salibonani basakazi mina ngingufibioni mpofu ekhaya ngihlala ebhinga okwamanje ngise South Africa eGoli msakazi. Udaba lweschool fees lusixakile impela thina sehlulwa ngeschool ngesecondary emakolishini abethu abantwana ngeke baye kuzoya abalabazali abakubandla lezano PF kuphela ngoba yibo abayitholayo leyo mali. Balaleli qhubekani lisithumela incwadi zenu ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe lisithumele incwadi ye-email lizenze zibe mfitshane incwadi zenu ke balaleli ukube ukuze senelise ukuzibala ngobunengi. Liyakwanisa njalo ukusithola ebulenjini ku-voandebele.com kumbe ku-Facebook ku-VOA Ndebele lilike ipage yetu konapho ku-Facebook. Isikhathi sesidliwe ngumangoye zihlobo zami oluvalelisayo ngontungameli Nkomo kodwa lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Libe lempela viki elichukele.